Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kola mugela anye njabule nkulu ku Studio 7 mwole sitatu kishara 22 mawasa 2020 mkatsisi Jeremiah. Senda beni zetu la mshanje.
Kuyadabukisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe-coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edabukisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuwuma ngomkhulu kakhulu.
Inani laselebebuleweyo nomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane. 4. Ngokubhubha kwesifazane obedabuka eMondoro. Kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu lamashumi khose athobamilimbili 179,694.
So esikhathini esinenxa sebema isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babengani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle amabhasi abephuza ukubuya umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale. Ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi
usuku lokusilela kwamabhasi yathwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo. Awenkampani yeZupco sokubangela ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane i-social distancing. Abenhlanganiso ye-AM4 Bulawayo Fighting COVID-19 izolo basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMondoro eMashonaland West obhubhele esibhedlela se-West End eHarare. Osekukhuphule inani labantu abafunyenwe belegciwane kwabangamashumi amabili lathobaminembili 28. Kuthi ke inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele seliyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,592,845. Phakathi kwalelo nani iMelika lokhe iyiyo ekhokhelayo ile nkulungwane ezedlula ezingamakhulu athobaminembili 826,184. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobaminembili 179,694 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 25,129 asebefunyanwe beligciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo lamhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe beligciwane leli ezwekazi le-Afrika selile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,490, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezedlula kancane ezintathu 3,465. I-COVID-19 isibulele abayinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,205 ezwekazi le-Afrika kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye 6,576. Owesine osebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ubikwa engugogo obesele minyaka edlula amashumi athobaminembili 82. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokuphiwa kwempahla yokusebenzisa ukulwisana nalo mkhuhlane ngabe World Health Organization WHO eHarare namhlanje, umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthi basadinga abantu abangabe behlangane lomuyi njalo basazama ukudingisisa ukuba ingabe ithole ngaphi coronavirus. Umoya uchasisa okwenzakeleyo ngomama lo obikwa ebeleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lambili 82 yokuzalwa.
Iqiniso lokhu, lo ngumuntu obekade esesibhedlela se-West End ube emelele impumela yokuba ulomkhuhlane lo loba hatshi ngemva kokuhlolwa esibhedlela. Isibhedlela lesi sifake indlela zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Umoya uqhubeke esithi imuli kamuyi ihle yaziswa ukuba uzabekwa ngendlela ebekwa ngayo abantu abalalo mkhuhlane. Omunye umongikazi unkosikazi Emilia Chuma uthi kuyadanisa ukuba sekulabantu asebebanjwa yi-COVID-19 emaphandleni.
Nzima kakhulu kunazethu khona sokube lomuntu osemakhaya obhubhile ngomkhuhlane lo we-coronavirus. Lokhu kutshengisa ukuthi vele umkhuhlane lo usumemethekile indawo eziningi. And abantu abasemakhaya kutshengisa ukuthi sebesengozini kakhulu ngalo umkhuhlane. Osokutshengisela ukuthi khona laba abahlolayo sokumele ukuthi ngabe bangena sibili emakhaya wonke bazame ukudinga ukuthi uvele uqalisele ngaphi. And kutshengisela ukuthi khona lalama ama-statistics esiwaphiwa ekathesi kulokunye okungalunganga ngawo, kulokunye okungaqinisekanga ngawo.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Decent Bajila laye ugcizelele ukuba sekusethusa ukutholakala kwabala lomkhuhlane emaphandleni.
Kuyadawisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe-coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edawisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuwumango omkhulu kakhulu. Kuthi ngawo uhulumende uyagijima ezame ngazo zonke izindlela zokuvikela ukuthi umkhuhlane lo ungafiki emakhaya, ngoba singaphelelwa ngabantu. Singakhangela izinto ezinjengezokuthi mhlawumbe uhulumende azame ukuthumela ilizwi lifike ebantwini masinyane, njalo futhi ezibhedlela nasemakliniki lapho kukhona uhlelo lwakudala lwama-village health workers luvuselelwe luqine.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Henry Matsore unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena othi kumele uhulumende aqale ukuhlola abasemaphandleni. Liqhubeka likhuphuka inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 njengoba izulu ntambama ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko wokuthi sebengamachumi amabili lasishiyagalombili abalalomkhuhlane 28. Abalichumi lantathu ngabaseHarare, abalichumi bekobulawayo. IMathebeleland North ilo yedwa, kuthi iMashonaland East ilabane. Kolunye udaba, umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo ekhokhela iqula elibona ngokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 umnumzana Kembo Mahadi namhlanje utshele intatheli ezindaba ukuba uhulumende uza kwethula umlayo wokwehliswa kwentengo yokudla ilingane leyamhlaka 25 Mbimbitho. Kodwa ingcitshi zezomnotho zithi lokhu kuza kwenza kube lodubo lokutholakala kwempahla eZimbabwe, ngoba abezitolo bazafihla impahla yabo kulokuthengisa ngentengo ephansi engahambelani lokuqansa kwedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi athwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo ezivunyelwa ukungena edolobheni awenkampani yeZupco sokubangele ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing, ngoba behlala bebuthene belinde amabhasi lawo okwehlisa amathuba okulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ekhona amabhasi aweZupco ahambayo, abantu bakhala ngokuthi bama isikhathi eside bewalindele bebuthene bebaningi okubafaka engozini yokuthi bathole umkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Nesisa Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi balinda isikhathi eside ukuze bagade amabhasi la.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi esikhathini esiningi sisuka sime laphana, abanye ababemile laphana ngomama abazithweleyo, abanye babengenabephilanga kuhle emzimbeni. So esikhathini esiningi nxa sebema isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babengani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle, amabhasi abephuza ukubuya, umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale ukuze akwanise ukugada ibhasi. Esikukhangelelayo ukuthi ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi akhangele futhi abantu ukuthi abanye basesimeni esinjani ukuze kube lula lathi sihambe sisebenza sikhululekile.
Umnumzana Shelton Msimanga uthi basengozini yokuthelelana lomkhuhlane ngoba bama kakhulu belixuku belindele amabhasi abangaziyo ukuthi ayabuya sikhathi bani.
Ukulindela ibhasi kuyafana nongazi obusuka elokitshini kumbe unge uvela etown usiye elokitshini, ngoba kuzo zonke izikhathi uyalinda ungazi ukuthi izadlula sikhathi bani. Ngabe mhlawumbe kuyaziwa ukuthi idlula every hour, ukuthi nxa kutshaya u-10 susiyalindela, kutshaya u-10 u-11 susiyalindela. Khathesi nxa uselokitshini uyaphombukuma nje ungazi ukuthi izazibuye yini. Lanxa usetown njalo siyalinda, silinde khonapho kodwa ibhasi ingabuyi, sebe singazi ukuthi izazifika esikhathi bani. ngokunye okubangela ukuthi abantu bagcine beminyana khona phema bhasini ngoba bengazi ukuthi ibhasi abayilindeleyo ingapi.
Umnumzana Leopold Munende uthi amabhasi malutshwane kakhulu aweneli abantu bonke abaya emsebenzini.
Hayi, kunzima sibili ngoba ama queue akhona emabhasini lawo ezupho eswane yonguhulumende makhulu kakhulu, made kakhulu. Mina ngene ku queue ngo 2:30 ngemonthi ngaze ngagada ibhasi ngo 6:25 ngoba after about 3 hours ngoba vele ama-queue angikhona awayenzi. Bekule bhasi eliyi-1 kuphela ade lisuka eCopacabana lisiya sishiye emalokishini ethu, so belitshintsha belibuya lihambe liphenduke libuye lihambe liphenduke lilodwa. Ngapha abantu bebe-over 100 lona lithwala about 22 people kuphela ngoba bathi fuze kube ne-social distancing ebhasini. Hhayi, kunzima. Uhulumende kangizele lamabhasi nxa efuna sibili abantu labo behambe ukungcono sibili.
Omunye oyisisebenzi esingamanga ukuya emsebenzini, umnumzana Mthulisi Moyo uthi ma umuntu echayisa kumbe esiya emsebenzini akumelanga ame kakhulu elinde imota.
Siyabonga uhulumende wasibona ukuthi sithina si-essential njengokukhuluma kwabo ukuthi sisebenze, kodwa si-essential njalo siba lamalayini amade ukuthi sibuyele emakhaya ethu. Njengakithi eCowdrift ngapha uma elayinini okwe 3 hours or more ibhasi ingakabuyi, bengathi uyazwa ukuthi abaye kulantshi kumbeni baye ngaphi, ume ende kubuhlungu ukuthi wena uvela emsebenzini uchayisile udiniwe uqede khonapho ume futhi elayinini ngendlela ume ngakhona kubuhlungu. Siyacela besibone khonapho be-ede amabhasi ngapha.
Imizamo yokukhulumisana labakahulumende abangabanikazi bamakhampani ezupho yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo njalo bebelokhu bengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 kumakhalekhukhwini enkundleni yokukhulumisana ebulenjini ye-WhatsApp. Izisebenzi zikahulumende kwezinye inhlangothi ezingamanga ukuya emsebenzini ngoba zincedisa endaweni ezitshiyeneyo ziveze ukukhathazeka ngokusilela kwendlela zokuhambisa emsebenzini kanye lokubuyela emizini. Zisithi lokhu kumele kuhlolisiswe kabanzi ukuze kungatholakali abantu bebuthene besondelene loba beminyezelene belinde amabhasi besephula iziqondiso ze-social distancing. Laloba kulobunzima kwezinto zokuhambisa, abantu bazimisele ukuthi bahambe emisebenzini yabo, kodwa becela ukuthi amabhasi ayengezwe kumbe kufakwe amakhombi ukuthi bengaminyani ukuthi umkhuhlane lo osabekayo ungamemetheki elizweni. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakobulawayo, ebalisa eNtumbane, eNjube leLobhengula emizameni yokulwisana lendlala ngesikhathi sokwengezelelwa kwensuku zokuhlala emakhaya ukuze kuvinjwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Wanasipasiya Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana nendlala ebhekane loZulu, abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 icabange ukuphathisa abemuli eziselayo ukudla. Unkosazana Nqobile Sibanda ohlala eNtumbane ubonga isipho sokudla asithole namhlanje.
Ngiyabonga lelo hlelo lokuyilelo olokudla ukuthi sisidle lathi labantu bethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi i-COVID-19 lesinqabekele kakhulu badala nabantwana abakhulayo. Ngiyafayitha IMF4 Bulawayo Fighting COVID-19.
Okugcizelelwe ngukhansila ka-Ward 10 emzini weNtumbane kobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda.
Izakhamizi zilobunzima ukuthi zi-travel zisiya e-town, kuyabe sokufuneka ama-pass ukuthi zihambe and also le mali yangikhona ingatholakali. So ngithanda ukuthi ngilethe ukubonga okukhulu kakhulu ngoba bakwenze kwabalula nakithi njengabaphathi besigaba ukuthi abantu bebalande babalethele khona lokho kuncwana okukhona.
Umfundisi Patson Netta omela amabandla edolobho lakobulawayo unxusa abangathanda ukuphathisa ngokudla ethi bakhululekile ukuzokwenza njalo ezinkonzweni.
Siyabonga. Ngani ngoqhubekela phambili thina njengamachurches sivulile amachurches ethu njalo siza make sure ukuthi odisputwayo kufike ebantwini ngendlela efaneleyo. Wonke umuntu esilakho sikufake ngendlela efaneleyo. Siyalibonga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ntini omele izakhamizi enjubelo bengula uthi abakaze bakubone ukuphathiswa ngale indlela.
Ngingoncedo olwenzakeleyo esilutholileyo. Siyabonga, sake sikubona okunje ukuthi lathi sidle ngesikhathi siku-lockdown. Siyabonga, twalumba zikomo tatenda.
Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Thando Nkomo uchazisa ngohlelo lwabo lolu.
I-social cluster ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 inanzelele ukuba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kuzahlukuluza abantu ngendlela ezishiyeneyo ezinjengokuswela ukudla. Ngaleso sizathu sibone kuqakathekile ukuthi sincedisane lozulu ikakhulu imoli eziswelayo khonapha koBulawayo. Okwanamuhla siphe inani labantu elidlula inkulungwane impuphu. Sithanda ukubonga inhlanganiso ye-SITCO, inhlanganiso yeqoli Mandlovukazi, abantu abaphetsheya kwelizwe, United Refineries, Christian Alliance ephiwe indumba yehlanganiso eyisekelayo, isondelani labalimi abe-TMG abaphe amatamatisi, amabandla enkolo, labantu nje abazinikeleyo ukuthi umsebenzi wanamhla uphumelele. Sithanda njalo ukubonga iBulawayo City Council logatsha lukahulumende olwe-social welfare ne-ofisi enkulu eka-Minister of State weBulawayo. Okwanamhla besiqalisa ukunceda uZulu kodwa sikhangelele ukunceda abantu abedlula inkulungwane ezilithumi. Yikho nje silokhu sikhankasa sidinga uncedo. Sithemba uhlelo lolu luzaphathisa abaningi kakhulu.
Imuli eziningi edolobheni lakobulawayo lemaphandleni sebebhekane lendlala enkulu ngesikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bahlale emakhaya benganyakazeli ukuze kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osuthethe imiphefumulo yabantu abathathu ezweni. Kuthi ilanga lisiyatshona izolo abangamashumi amabili lanhlanu bebebikwa befunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Abensundu abahlala kumbe abavakatshela kwele China babiwa bethwaliswe nzima izizalwane zalelo lizwe ezibabandlululayo zibethesa umlando wokuletha igciwane le-coronavirus kulelo zwe. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane leli laqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele-China lapho kulomkambo wezinanakazana ezidliwa ngabanye ezifana labomalulwane, inyoka lokunye okuyikho okunakanelwa ukubana yikho okwabuya kuthwele leli gciwane. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esikolweni seChina eBeijing, uNkosazana Nomalanga Ndebele ochasisa ngesimo khonangale.
Angapha umkhuhlane usuwehlile kakhulu, abantu sebezihambela phandle noma nje lokhu besithi kumele sigqoke ama-mask ukuze siphume phandle, but abantu sebezinesilawa sevulile nje sekusele izikolo nje kuphela.
Sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe-racism, abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le coronavirus kungakuliqiniso yini lokho?
Yes, sizokumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abaningi. Bona bathi sizathu abenza njalo ukuthi abantu abaningi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo njalo futhi abanyeke bahambe ezibhedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo. So benzela njalo ukuthi babakhiphe kodwa naye sibone ngane indlela yangkhona ayelabuntu phakathi. Njalo futhi lokho kuthi bakuthatha ngaphi ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi ukuvelela ngaphi. Into yangkhona kayicaci nje kuphela, sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusani kodwa naye abakwenza yakulunganga.
Lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina? Sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu, kuliqiniso yini?
Ye, batho njalo. Batho njalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya. Abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba hamba phandle lapha?
Kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle, sebezenzela abakufunayo phandle. Noma nje wonke umuntu kumele agqoke imask nje, abantu sebezihambela phandle.
Unkosazana Nomalanga Ndebele, isizalwane seZimbabwe esihlala eBeijing kwele China. Ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekhona ngale kule China.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz short wave. Ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz short wave.
AbeZimbabwe abaphila legcikwane lengculaza kwele South Africa abavalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus bathi isimo sesisibi kakhulu kubo, osokufaka impila kahle yabo engozini. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukhokela inhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness eyabaphila legciwane lengculaza labanye abangelalo abafuna ukufunda okuningi ngalo, umnumzana Stanley Ndlovu, uthi uhlupho lwendlala yilo selufaka impilo zabo engozini okwedlula i-coronavirus.
Okusihlupha kakhulu yikuthi bathi lo mkhuhlane we-corona ubamba kakhulu abantu abapositive. So siyakhathazeka kakhulu ngoba abaningi vele amaphilisi bayawaswela laba abakade bethatha ekhaya. Abanye vele abasawatholi, abanye banatha besexisa, abanye banathi kahle, abanye bayalamba. So lokho kusho ukuthi uma umkhuhlane lo ubabamba kuzaba nzima ukuthi baphole or basile. Yikho kusikhathaza kakhulu lokho.
Unkosazana Thembisiwela yena uthi uhlupho olukhulu ukuthi imithi yabo bebevele bephathelwa ngomalayitsha amabhasi lesihlobo ekhaya, kodwa njengoba imingcele isivaliwe la maphilisi lawo asevalelwe eZimbabwe.
Hey, indaba ye lockdown isithwala senzima, especially kuthina esithatha i medication from ekhaya. Amaborder avaliwe and bese sikuju ukuthi ama closet ebuye this side and asevaleleka. Kunzima kakhulu, kunzima, kunzima. And le lockdown ukuthi phela nini asikwazi.
Omunye wesifazane othande ukugodla igama lakhe uthi isimo sesisibe kokuthi abaningi vele sebezaphila benganawo amaphilisi abo.
Abanye uthola ukuthi abaselayo leyo medication, sebephethe ibhodlela lokugcina. Esingakwaziyo ukuthi izophela nini leyo lockdown, abantu bathole i-treatment yabo. Abanye sebekhala ngokuthi sesele lephilisi elilodwa. Ma unemali, ungangcono uye e-pharmacy uyezithengela 500 rand ibhodlela elilodwa.
Esinye isizalwane seZimbabwe ophila legciwane lengculaza ongathandanga ukuveza igama lakhe ukhuthaza abanye ukuthi baqonge isibindi baye ezibhedlela zakwele South Africa bazaluthola usizo.
Hayi, lami ngomunye obethatha amaphilisi ekhaya. Emalangeni ladlulileyo ngivuke ngayo eklinika yala eSouth Africa, ngafika ngaqala kakutsho ukuthatha amaphilisi, banginikeza amaphilisi. Hayi, so iplani engcono abangayenza yokuthi bezame ukuthi isondele emakliniki abahlala duze nawo, behambe beye lapho bezame ukuthi bethole amaphilisi, singakwazi ukuthi beyeqise i-treatment yabo ngoba lokhu kungabafaka enkingeni.
kodwa komunye wesifazane layo othande ukugodla igama lakhe uthi useke wazama kodwa waphenduka esekhala ezimathonsi.
Ngike ngazama ukuthi ngihambe ngiyoncinga laphana ekliniki e-OR Tambo e-DJ2. Angiphathekanga kahle vele abanzi, angizange ngathola usizo, ngajika kuphela ngalalutho. So ngihlukumezekile phela kakhulu, angazi ukuthi ngingathini. Kodwa le nto le lockdown hayi ihlukumezile kakhulu sibili, angazi ukuthi kuzoba njani. Ukuthi lakhona uma bengaphindezela ezinye izinyanga, angazi ukuthi sizaphila njani.
UNdlovu uthi kudingeka usizo lwesiphangiphangi.
Ngakuyayenza lapha i-embassy la ikizama ukuthi ikhulumisane le-government, lamanye ama-NGOs angenele. Abantu bawathola amaphilisi, bathola amaphilisi khona ngale kubobotswana lalapha e-South Africa, lamaklinika bavumile nje abanike okwesikhatshana ukuthi ke kungavulwa, hayi babuyele bazithathele ekhaya, bavele bethathe ekhaya. So sesicela ukuthi angabe lawo amanye ama-extras engasiza lawo, simnike lawo abashotelwayo. Lo shotelwayo laye angabuya sixhumane laye, simtholele kwabanye abalawo ama-extras athole, bengayeqisa abantu ngoba ukweqisa asonto right.
UMnumzana Ndlovu kutaza ababhekane lenhlupho esijeneyo ukuthi baxhumane labo kukhasi labo le-Facebook ele-Asakaneni Health and Wellness ukuze badinge usizo bendawonye. Ucela njalo inhlanganiso ezizimeleyo labantu makhaza abafuna ukusiza ukuthi labo babathinte kuleli khasi. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Khathesi wathi sipheleli thuba kubalaleli bethu ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngomkhuhlane we-coronavirus.
Igama lami ngisikhululekile Moyo, ukhansila okaward 17 koBulawayo.
Kungiyakhuthaza ukuthi uBulawayo wonke silandele izixwayiso zokuthi senze i-social distancing nxa sihambile ukuyedinga impuphu kumbe lapho kuhlupha khona amanzi emabhawuzeni. Sizame ukulandela izixwayiso esizifundiswayo njalo silandele ukuthi sigcine ukuhlanzeka. Ngemva kwesikhatshana esifitshane njalo sigeze izandla, okuyikho kuvikelwa ukuthi singawubambi lowo mkhuhlane, ngoba umkhuhlane lowo ungamemetheka ngendlela omemetheka ngayo kuzabalula kakhulu ukuthi uBulawayo achabalale. Ngakho ngiyaxwayisa ukuthi njengabantu bakoBulawayo sinanzelele ukuthi siyalandela izixwayiso zonke esizifundiswayo nge-COVID-19. Sihlale ezindlini, singahambi kungela sizathu, sigeze izandla ngemva kwemzuzu engu-20, njalo sigeze izihlambuluke ngoba yikho lapho okulula khona ukuyibamba i-COVID-19. Njalo sihlale kuhlanzekile lapho esihlala khona. Siqhube njalo i-social distancing, ngokuyikuthi sinyanzelele ukuthi lapho esihamba khona nxa siyothenga singasondelelani. Ngiyabonga kakhulu ukuze uBulawayo wethu ahlale engubulawayo omuhle, siphilile sonke, silandele izixwayiso ze-government.
Sisi, i-sensitization ngomkhuhlane we-COVID-19, it's been very poor ngapha emakhaya, very poor. Sibona inkalakatha zabomama abasebenza ikhansili, izikirikiri zabomama zisehle ezimoteni okuthiwa ngama-teams ahamba indawo ngendawo. Izimali ngabona sezikhona eseziphiwa abantu abathile ukuthi bahambe indawo ezithile ngendlela ezithile, kodwa emakhaya cha akula lutho. Uhulumende kafikanga ngendlela ajayele ukufika ngayo emakhaya, eqonqosela abantu ukuthi qaphelani ngendlela enje langendlela enje. Abantu phela abantu kabala amafoni. Yes, we must come to the open. Abantu kabala ama-newspaper. Abantu kababali newspaper maka. So indaba, that's why emabonyani lapha kuke kwatshona lapha ngakithi kuwadithela abantu kuyisibhubhubhu lapha. Osobhuku bethumela abantu ukuthi bahizakhamizi ziyetshona zilungisa iground ukuthi i-ORAP izabiholisa about 3 days ago, kodwa isaholisanga i-ORAP.
Labo ngabanye babalaleli bakaStudio 7 bekhuluma nge-coronavirus. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMontoro, kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu namashumi phose athoba mnambili ne-179,694. Olivalelisayo ngu-Practice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.